Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 11 kuLwezi 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela, kulandela ukufa koyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isile nyanga ingela muntu obhubhileyo.
Yinto engakazi yenzakali kumbali yaleli lizwe lapha amatisha lababambana ngalendlela.
Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo okugoqela ababalisi, bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars. Kodwa ababalisi bathi inglutshwana limali.
Ngendlela i-system ye-Melika eyiyo, umuntu uyanelisa ukuthi akhulume lokhu akusolayo.
Umongameli we-Melika, uMnumzana Donald Trump, uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho. Kodwa uMnumzana Joe Biden yena uthi uselungiselela ukungena embusweni ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela, kulandela ukufa komuntu oyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isile nyanga ingela muntu obhubhileyo. Abafele kobulawayo laba babhubhe kusukela mhlakatheni ngenyanga edluleyo kusiyafika ilanga layizolo. Phakathi kwesikhathi esifanayo idolobho lakobulawayo libe labantu abangamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha 256 ababanjwe lumkhuhlane. Kodwa iHarare yona ilabantu abangamachumi amahlanu alesishiyagalolunye 59 kuphela abafunyanwe belawo. Inani lasebefile elizweni lonke selokhu umkhuhlane lo waqhamukayo eZimbabwe selukumakhulu amabili alamachumi amahlanu lanhlanu 255. Lanxa abezempilakahle besithi bayathokoza ngokwehla kwalomkhuhlane eHarare, bathi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo kobulawayo. Nanku leli dolobho selifikise inyanga likhokhela ngabantu abafayo kanye labahlaselwa yi-coronavirus. Ababanje umkhuhlane lokuleli njalo izolo bangamachumi phose amahlanu 49, abangamachumi amathathu lambili babo kungabe Matabeleland South. Kulaba kobulawayo abayisikhombisa abeHarare ababili, abathathu abeMaswingo, abane abeMidlands kanye loyedwa weMatabeleland North. Abafunyanwe sebesilile balitshumi lasikhombisa. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo sebengu 8610, kuthi asebepholile bonke sebengu 8040. Abalokhu begula bangamakhulu amathathu alitshumi lanhlanu 315. Ibulawayo iyo ehamba pambili ngabantu abangu 94, ilandelwa iHarare elabantu abangu 69. Asebebanjwe coronavirus emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 51,292,597 kuthi asebefile bedlula izigidi 1,269,199. Ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo okugoqela ababalisi bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars. Kodwa ababalisi bathi inlutshana kakhulu limali. Abafundi abavule izikolo ngomvulo abagoqela ugrade 1 kusiya kugrade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bavikwa betshona bezulazula nje ezikolo njengabanye abafundi abavule kuqala ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwezinye izikolo abafundi babikwa betshelwe ukuthi bazafunda ngelanga elilodwa kuphela ngeviki. Izikolo zavalwa ngombimbitho phezu komkhuhlane we-COVID-19 zaseziqala ukuvulwa ngamahlandla ngompandula kuqala ngabafundi abaloba imihloliso lonyaka abagoqela o-grade 7, o-form 4 kanye labo-form 6. Kulandele ngo-grade 6, o-grade 5 kanye labo-form 3 ngenyanga edluleyo kuhlandla lesibili. Ngomvulo bekulihlandla lokugcina. Kodwa abafundi abavule kuhlandla leli bafike bathola abavula kuqala besemahlangeni nangu ababalisi belokhu bekhalale umsebenzi besithi iholo labo liphansi. Bathi uhulumende kumele engeze iholo labo lilinganele 520 US dollars. Okwamanje bahola imali edlula kancane i-120 US dollars. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association umnumzana Thabson Nganunu Sfanda.
Abantwana ubunengi babo kumangwe etshiyeneyo baphendukile bengazange babonane lababalisi. Labo nje abantwana abakhethe ukuzicalela izikolo besala bengabadlalayo bengasajahanga lutho ukuya ngemakhaya. Kodwa ke ubunengi bababalisi lizwe lonke kuripoti esiyitholayo kabazange banyathele khona isikolo. Kungumumo omubi lowo. Kodwa ke bekungekho okungenziwa ngoba uhulumende lamatitshala bengakavumelani kunkulumo abayizamayo yokucazulula lolu daba.
Akhona yini amatitshala asehamba emsebenzini njalo ungasela ukuthi kulani lokuthi lo ngwenhlanganiso yezimtha kumbe PTUZ yini?
Njengoba ngishilo ngaphambilini balutshana kakhulu amatitshala atholakala enyathele ezikolo. Le ngithanda ukubeka ukuthi yinto engakazi yenzakale kumbali yaleli lizwe. Lapha amatitshala ababambana ngalendlela bafuqe njongo yinye. Ubuningi bamatitshala engaphose ngithi above 80% bonke abakanyathele ezikolo selokhu saqala lolu daba. Enye njalo into enhle esiyibonayo ngaleli nyathelo esilithethe ngokubambisana esikho khona akula nhlanganiso ephikisana leyinye kule indawo. Kungaba utitshala kana union akiyo kumbe ukuzimta kumbe ku-PTUZ kumbe ku-RTUs ungabala wonke waqedi. Kodwa sonke sivumelene ukuthi isikhathi sokuthi sibambane sibe into enye silise into eyodwa. Akula union ngitsho leyodwa edonsela emuva kulokho.
manje ngokungayi ezikolo kwamatitshala lokho abantwana bangaseze bayenze kuhle izifundo zabo ezabo grade 7 lama O level lama A level kuzathiwani manje ngomnyaka ozayo
kulusizi lokho ngoba uhulumende yena ngokwakhe uthi abantwana laba bangasoze benze kuhle baza kuqhubeka ngomnyaka ozayo beku grade kumbe ku form elandelayo lancathi nabesizami ukumcebisa ukuthi hathi lo singumnyaka osudlalisekile akusela ndlela ongathi ungaba ngumnyaka wokubhala amazama nithini kodwa uhulumende walile wathi yena akabafucele phambili badlule kodwa ke njengokuba usitsho kusimangalisayo ukuthi zamani sini bani ezabhalwa abantwana befunde inyanga ezimbili kumbe inyanga eyodwa kumbe bengafundanga total ngoba ungakhayela umsindo wamatitshala uqalise phose ekuqaliseni komnyaka ngoJanuwari awuzange uphele kuze kube lanamhlanje yikho ke abantwana abafundanga kuyamangalisa lokho ukuthi uhulumende ujongene ngalokho uhulumende yena uthi xa enikeza izinto zakhe uthi angekela ukufuqa laba bantwana badlulele phambili kuza kuthi ulimaze intake elandelayo eyamakho lama university uthi iso leso sizathu kodwa thina sisibone njengesizathu esiqathekileyo leso ngoba sikhangelela abantwana laba abalimeleyo umnyaka wodwa besicelise ukuthi ngabe ngamiswa bayebhala amazamanishini abo ngabo March next year poke siyehlila nalo hulumende kulokho kodwa ke mbona ngani ngabantwana sebelimele umnyaka wonke
Umnumzana Thabson Nganunu Spanda ngonobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association. Umongameli wakwelemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho ngemva kokunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. UTrump uthi ukhetho lwantshontshwa njalo uthi kungabalwa kutsha amavoti ezabelweni ezithile kuzavela sobala ukuthi wanqoba. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe ebuzwa zintathela izindaba izolo ukuthi uzasebenza kuhle nale qula lika Biden ukuze aliqhubeze intambo zogatsha lwakhe yena waphendula esithi intambo uzaziqhubela umbuso kaTrump eseqala njalo ukubusa okwehlandla lesivili ngoba kunguye owanqobayo uBiden yena utshele intathela izindaba izolo laye ukuthi ukwala kukaTrump ukwamukela impumela yokhetho kuyinto eyangisayo lanxa ukubalwa kwamavoti kungakapheli kwezinye izabelo sokwavela sobala ukuthi uTrump wanqotshwa nanku uBiden kulama-electoral votes angu-279 phakathi kwangu-270 adingakalayo kuthi yena uTrump ulamavoti angu-214 kuphela UBiden uthi uyaphambili ngokulungiselela ukungena embusweni mhlaka 21 ngoZibandlela. Ukudonselana phakathi kwababili laba sokuthiye abanye ekade bencoma elemelika ngendlela elenza ngayo ukhetho bekhuza umhlola. Abezanu PF bona abahlezi besola iMelika ngokubethesa isijeziso bathi leli lizwe akusamelanga likhulume ngokhetho olukhululekileyo kwamanye amazwe. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule.
Last time kwaba le lokuzeni yabo Clinton lo Trump wakhala ho Clinton bethi ama elections are rigged ngencwa labane o Trump abencwa yi Russia khathethi njalo akwakathethi kube ingcekeza ingcekeza simile phindwe kanengi ukuthethisana kwabo besiya khona pane ketweni besenza le ndlela u Trump ayala ala ngayo ukuthi impumela leyi lokuzeni abaqale bona belungise abo ama electoral reforms ukuze bebe isibonelo esihle emhlabeni jikelele njengoba nabezithi bayibo bakhokhelayo kweze democracy lapha abaqale bona kathesi ke bayangekile kakhulu kumangalisayo laba bantu ngokuthanda ukungenela izinto zabanye kathesi ke abavume phela ukuthi ama ukhethelwa kwalo khambanga kuhle bona ngokwabo xa kunjalo bona uTrump bona bazijiba izinzinje labo Joe Biden abayibo bathathe izidera abaphuma egcekeni kathesi bathi ukuthi ingcekeza yabo le ephumelele bathini abasishiye ke kathesi lathi sisizenzele okwethu ngoba labo okwabo kulamabalabala kungcolile njengakhona okwabahlala besitshela ngakho thina okwethu ngokunjalo lapha mbona kulesifundo esithile esokuthi umuntu odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe umuntu wonke odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe so ngakho ngokunjalo abantu abadliweyo abe opposition lapho bagijima besiya kibo kathesi angazi ukuthi bazagijima besiya ngapi
Isibone ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo ele ANC kwele South Africa bekuthaza uhulumende kaBiden ukuthi esule izijeziso ezetheswa ele Cuba yiMelika kanye lalezo ezafakelwa amalunga ezanu PF lithini ngalokho
Kuyajabulisa ukuthi iANC siyayibongela thina njengeZimbabwe ukuze inanzelele ukuthi ibonise laba bantu abasithethulela izijeziso zenotho ikakhulu nxa sokula bantu abanjabo uHarris ukuthi babe bananzelele ukuthi thina njengeZimbabwe asidingi ukuthi sincindezelwe amanye amazwe anjabo America yabo sethembe yena abantu bona babangenile kodwa ke engani kuyangikhathaza nje ukuthi uBiden waba ngomunye wakhona siwasethulele izidera uBiden ungomunye wakhona abama senators usenator Bill ngalokho ngalesikhathi senator nguye walwisa ukuthi sithole izijeziso lezi so angazi ukuthi ukuthi kwathi kuzangezelela kumbe kuzadala omunye umehluko omunye othile but ngiyayibongela kakhulu i-ANC lokuthi ikhuthaze ukweshula kwezijeziso zenotho eZimbabwe ezethulwa i-America kunye ne-Cuba i-Cuba hayi bakithi abake besixolele laba bantu kulathi sizimele singamazwe sizenzele okwethu okuqondane lathi ngokuzibusa okugcweleyo uncindezelo lolwabalalo lufana lelo ncindezelo lwana olwalukhona lwesigqili lwe-slave trade abalwenzayo abangasoze bexolelwe ngalo
umnumzana believe kaule lilunga lezano PF ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkumo
kathi kunanzelela ukubana ngendlela i-system ye-Melika eyiyo umuntu uyanelisa ukuthi akhonone kumbe akhulume lokhu akusolayo ngoba ama-courts singathi ami-order kumbe independent so umnumzana Trump loba e-wrong kodwa ulelungelo lokubana akhalaze indaba yakhe ma-courts
Singabona imithethwandaba ivumelana laye uTrump yini ekuthini ngempela kwaba lokuqilibezela kukhetho icine iguqula impumela njalo abantu abancoma umbuso weMelika lendlela enza ngayo ukhetho ubona ngani bathini ngokwenzakalayo lokho
singazi ukuthi impumela iyaphuma njani kodwa mbona vele wayefunile ukubana nxa edliwa uyabe xiliwe indoda sibili engafisi engafuni ukudliwa izinto zakho zenzazani ngontando kayiphikiswa so lokhu mbonazana sosibonele esihle kulabo kade bekhangele eMelika njengelizwe elimele idemokrasi lapho umuntu angaluza khona anikeze kwabanye abantu uTrump usesitshengise amanye amabala usesitshengise esinye isimo esingazeke esibonakale eMelika sokuthi umuntu nxa edliwa engayala sibili ukuthi udliwe asakwenzakale lokhu eMelika kodwa sizabona ukubana kuzahamba njani ngoba kulama-structures akhangele ukubana umuntu nxa ele ekhonona umbesola engenza njani sesizabona ukubana i-court yona izathini odaba lolo kodwa kukuhle ukubana uTrump ayali ukubana udliwe ngoba laya ntiwadla omunye uma-last elections
umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ibandla le-MDC Alliance selikhalele imuli yosakhulayo obeyinkisela edume ngokuthanda ubunandi lezimota ezidulayo umnumzana Genius Jinimbi Kadungure kulandela ukutshona kwakhe engozini yemota ngesonto. UJinimbi ubhubhe kanye labangane bakhe abathathu. Uzabekwa ngomgqibelo. Nango umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyasidanisa mpela uma abantu sebedlala ngefa, abantwana abancinyane sebephongufa mahlayana. Bathi sebefile sibona abanye abantu sebedlala ngefa kungani kufinyamazana. Umuntu wonke wadalwa ngomfaniso kaThixo, hathi ukuhleka lokuthaba uma umuntu setshonile. Silapha nje sibambwa ngaphansi ngenxa yokuphonguba ngokuhlelwa ngumfana ede ezineke yedwa uGenius Kadungure. Ube ngapha kobulawayo ezihambela ezenzela amabhizinisi akhe, kodwa ke sesiphonguzwa ukuthi ubulewe yi-accident. Hathi mahlabe zulu, abakakolungure labo badibenzela umuntu besithi ngumntanabo. Imfa yimfa, ibuhlungu mbe ungubani ofelwe yihlobo sakhe uyakhalelwa ngesintu. Abanye sebesenza amadrama ngemfa, abanye sebesenza amajokes ngemfa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuncedisa eMozambique ukulwisana labahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa aphakathi kokudinga abasolwa ababalisa umpumelelo khaya Dube loStokozile Ndlovu abanakanelwa ukuthi baphatheka kuhlelo lokuntshontshela abantu imali engange 1.9 million US dollars bebaqambela amanga besithi bengafaka imali kuhlelo lwabo Kuwait Limited izaphuma isizele. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuva lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ikhuluma nomlilo wasenkaya kodwa ngisebenza lapha eJoburg eSouth Africa. Ngithi siyajabula into yeAmerica ikakhulu idemokhrasi yabo ukuthi ma iparty ngenze kahle bayisuse bafake enye kuthintwane nje ukuthi ubusilise. Ngikusho lokho ngoba eZimbabwe sini uzibona sulesi isimo esikuso esombusazwe besomnotho kwenziwa ukuthi iparty eyi-1 ezanu ayifuni ukuphuma yenza kabi ayifuni ukuphuma kwangcono kuliwe before elections or after elections kushaya abantu kubulawa abantu kwenze yonke into engayicabangembi kodwa bathi idemokhrasi bayayazi balandela i-rule of law. Hayi ngibona ngani kusazo sithatha isikhathi ukuthi sifike ezingeni le-America ngendlela idemokhrasi esebenza ngayo. Ngiyabonga.
Balibonani Studio 7. Mina elibambe uhlelo lami balaleli ye-Studio 7. Siyacela lathi bakithi imilayezo yethu kuyihambise. Sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo, thina yethu imilayezo ayivulwa. Siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali. Besicela lisicelele uMnankagwa abantu ukuthi le imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe, kanti kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila? Ngoba khathesi abantu wabethu bahle bahlezi phansi abafundi. Siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukuba ngcoba ngayo kabaholise yona abantu bethu behambe ezikolo, ngoba sinje abantu bethu abafundi bahlezi ezikolo. Ngapho sitshela ukuthi abantu bethu bayabhala, bazabe bebhalani lokhu abazabe bekubhala. Siyacela bakithi lathi kuselizweni lapha ezikwabho kona siphathwe kuhle, siphathwe njengabantu, singaphathi njengenyamazana, ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusigcelela, aseyuhlonipha thina abantu, sokuyikuzenzela nje kuphela. But yona iyabivele ngaphi US dollar leyi 500 yokuthi bangcwabe, esehluleka ukubane baholise yona. Angithi bathi bayayifuna kabaholise yona 500 US dollar leyo. Siyacela bathi sithi phambili ngawe TK, phambili ngawe Maphuphe, simalawe.
Bantu bakithi, bantu bakithi, ninjani Studio 7? Masifaka sibami, niyaphila? Hayi, siyaphila. Igama lami ngushukela uNgwenya Sibongo. Ngiphuma enkhaya. Siyabonga kakhulu ngokhetho olwenziwe eAmerica. Ngiyacabanga ukuthi izwe lakithi, uye ngiqonda kulo kakhulu ukuthi izwe lakithi eZimbabwe lifunde lukhulu ngokuthi abantu kufanele bakhululeke uma bevota. Lokube sekukhulunywa nje ngubaba uShuma ukuthi kade kuthukwana. Yebo, ngabaholi kade bethukana bodwa le, kodwa akekho umgolo okwakhipha amasosha wafaka endleleni ukuthi awethusele abantu bavotele iqembu elithile, bazivotele abantu ngendlela abathanda ngayo. Akekho nje umuntu othiwa ulimele, akekho umuntu othiwa wenziwe into ethile wethuselwa. Akubonakala iphoyisa libopha umuntu, alibonakala ngayiphoyisa kubopha iy'ntatheli. Kuhambe kahle kakhulu, kuhambe kahle kakhulu. Sengathi amazwe afana nawakithi angafunda abone ukhetho luyini, inkululeko yabantu iyini. Inkululeko yabantu asikho kufostwa ukuthi umuntu athande into angayithandi ngendlela okwenziwa ngayo kithi ma kunokhetho ukuthi votela leli qembu wena. Democracy, abantu abakhululeke, abakhululeke abantu, ungacasha abantu, unganyamaliswa abantu, abantu abakhululeke. Ngicabanga ukuthi bafundele ukukhulu lokhu bukhulunywa nje ngoba kuthuma kuseceleni kakhulu nje ngwabaphathi nje lokho nje bejikelana nawo mazode bajikelana emoyeni. Kodwa akekho umphathi owasuka wathi ngikhipha amasosha manje ethusela abantu, ngikhipha amaphoyisa ayebopha abantu, ngikhipha abantu bashontshe abantu. Akukho, azange kube khona lokho nje kukwenzeka kithi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sizigqibe ngezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zakwele Australia zithi akula muntu obanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kulelo lizwe izolo. UZulu wakwele Jordan ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, lapho obekulabesifazana abaningi abancintisayo. Ukuzipeta ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamatshumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela, kulandela ukufa koyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isilenyanga ingela muntu obhubhileyo. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo, okugoqela ababalisi. Bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars, kodwa ababalisi bathi inlutshwana limali. umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho, kodwa umnumzana Joe Biden yena uthi uselungiselela ukungena embusweni ngozibandlela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibe nisonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.